Kuyamangalisa mahlabe zulu ukuthi upresident Mnangagwa namhlanje ede kobulawayo inziki emandebeleni eze ekhuluma lezinduna ukuthi umbhuqazwe igukura hundi ifanele ukuthi abantu bakhulume kwenzela ukuthi ivalwe abantu bakhumisana umlotha. Angikwazi ukuthi njengopresident kakwazi na ukuthi kwenzakaleni ematopo langapha efelabusi lapho abantu bezanu babuyele izimota ezibhaliweyo zikhanya betshaya abantu bedubula emoyeni bethusela abantu betshaya ama-MPs betshaya omama labantu bebebhasini bezihambela nje bafike bakhutshwa batshaywa kwahle kwakhumbuza igukurawundi. Yikho ke sibuhlungu mahlabe zulu ukuthi into le angikwazi ukuthi vele basebebamisele bafunani. Sibona ngani sebesesaba ukuthi abantu baye kuma-election bafuna ukuthi kube lo kube le unrest ukusebenza faka umthetho ukuthi ama elections kamishwe. Yikho thina sithi cha siyaphambili konoko abakwenze khona sebeqali unyonyovu. Sifuna njalo ukutshela umhlaba lezanu PF lezek ukuthi ematopo lefela busi ngapha ensiza ngoba kule violence lokho kwephula umthetho electoral act. Iparty yenza udlame iya disqualifywa. Sithi nje izeki kayigijime yenza investigation ihle ivalele ngaphandle labo abenze udlame. In English we are appealing for the perpetrators of violence to be disqualified forthwith. Ngoba sesikhathele sithi enough is enough. Kambe ungasiko ukufayikuphi ngapha upresident welizwe ubaba uMnangagwa ugcoba abadala amafutha embuzi esithi hatshi akukhulunyiswane kodwa lokukhuluma kwakhe ukhanya ngani laye futhi uthreaten abantu. Siphinde sibuze ukuthi kanti iNational Reconciliation Commission ehedwa ngujustice Nare ikhona na? Kachasasanga ubaba upresident ukuthi izinduna lekhomishini le bazasebenza njani. Kungenani bakithi thina sifuna ukuthula, sifuna ama elections a free fair and credible. Ngalokho sithi iparty efeza udlame kayihlivalele phandle ngoba sebephula umthetho. Siyabonga.